Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngale vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlazi ku 24 Mpandula 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulomuntu oyedwa obulewe yi COVID-19 izolo kwatholakala abalithumi lane belegcikwane le coronavirus esikhathi sinye. Inkokheli yenhlanganiso yamatitshala ePTUZ ikhangelelwe ukumiswa emthethwandaba eHarare lamhlanje phezu kodaba lokutshengisela nyakenye.
So siyawuthina siyawazi ukuthi asila cala ngoba yilungele lethu iku-constitution ilizwe leZimbabwe njengezisebenzi section 65 yasivumela.
Udubo lokusilela kwamanzi luya lusiba lubi kakhulu kobulawayo njalo sokusesatshelwa ukuthi kungaqhamuka imikhuhlane efana le-cholera.
Ngikhuluma nje amalokishi amaningi asehambe phose okwamalanga alishumi engelawo amanzi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Yedwa ubulewe yi COVID-19 izolo elizweni kwatholakala abalithumi lane belegcikwane le coronavirus sikhathi sinye. Kulabantu abangamathumi amabili lasithoba minombili 28 abasinde kugcikwane leli izolo kuthi asebebhubhile sebengamakhulu amabili lamathumi amabili lasikhombisa 227. Abalegcikwane leli elizweni sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7725. Inkokheli yamatitshala enhlanganiso ye Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kumbe ATUZ ebalisa umkhokheli wayo umnumzana Obed Masaraure labanye bakhangelelwe ukumiswa imthethwandaba lamhlanje kucala labo elokutshengisela nyakenye. Sixoxe lesikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Nation Madzidirwa laye oyetheswa leli cala.
Inkokheli yehlanganiso lebandla elimela ababalisi bamaphandleni including uIgwetalalo and board member uDag Cotard, lomunye umbalisi ofundisa iHarare kuthiwa nguSimon Truly. So kuyabe kulami umnumzana uMasaraure then labanye abahlanganiso yethu sabotshwa ngawo mhlaka 23 August 2019 emahofisini eMinister of Finance lapho kade sizama ukutshengisela sifaka incwadi yesikhalazo esiyibiza ukuthi i-petition. So sabotshwa khona ngapho besebenzisa umthetho u-Criminal Law and Codification Act section 46. Kodwa siyabona ukuthi thina vele asila cala ngoba ilungelo lethu ukuthi sitshengisele njengesisebenzi, ilungelo lethu lokuthi sifake incwadi yesikhalazo nxa sikhala ngendaba yeholo.
Siyabona ukubana selike lahamba emthethwandaba ngodaba lona lolu kodwa lungaphuthi. Ubona ngani seluzafika yini emaphethelweni njalo ubona ngani kuzahamba njani njengoba lina lisithi alilacala ubufakazeli labo ngobokuthini?
Thina since last year mhla ka 23 August sekuqase ukungena emthethwandaba mhla ka 24 August 2019. So beloko sibuya singena and lokho ngwesi 13 singena i-state kade ihluleka ukufaka i-evidence yokuthi vele sithina silecala. So isikhathi sonke lesikhathi sibuyela. So thina siyawazi ukuthi asila cala ngoba yilungele lethu iku-constitution ilizwe leZimbabwe njengezisebenzi section 65 yasivumela i-collective bargaining and section 59 ye-constitution ilizwe leZimbabwe yasivumela ukutshengisela peacefully njengesisebenzi. So yiko sakwenzayo. So siyawazi ukuthi thina vele asila cala kodwa indlela kade ifuna ukuzama ukusetshenziswa ukuthi singakhulumi ukuthi iholo eliholwa sebenzi olungaba balise lincane kakhulu. Icala langikhona bayalibiza ukuthi i-criminal nuisance. Icala leli yilo kade lijayele ukusetshenziswa ngama-imperialist or ama-colonialist bezama ukuthi abantu abamnyama akumelange amalungelo abo bawatshengisele, ba-exercise ama-rights abo. So yilo icala elizama ukusetshenziswa against us njengesisebenzi. So thina vele asilacala nqwa, iconstitution elizweni lethu yasivumela ukuthi senze konke esakuyenzayo mhla ka 23 August 2019.
Umnumzana Nation Madzitirwa isikhulumeli senhlanganiso ye Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kumbe ATUZA ubekhuluma le studio 7 ecingweni eseHarare. Lela kwamanzi luya lusiba lubi kakhulu kobulawayo. Sokusesatshelwa ukuthi kungaqhamuka imikhuhlane efana lecholera letyphoid ngoba abantu sebenatha emthonjeni abayigebha duzane lezitishi zengcekeza. Amanye amalokishi abikwa esedlulise iviki engelamanzi empompini. Umkhuhlane wetyphoid wona uke wahlasela eluveve wabulala abantu abedlula ithumi kunyanga ezedluleyo. Lanxa singenelisanga ukukhuluma lomeya wedolobho lakobulawayo umnumzana Solomon Mguni, ikhansili ithi amanzi asesilela emadamu njalo amasela ahlala intshontsha intambo zamandla kagetsi okubangela ukuthi imitshina empompa amanzi ingasebenzi. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Ngikhuluma nje amalokishi amaningi asehambe phose okwamalanga alithumi engelawo amanzi. Namhlanje nithe ngikhangela itimetable ekhitshwe yi-City Council kukhanya ngapha emalokishini kuzathola imakhandeni kuphela lempophoma eziyizwe ezinatha emagwegwe reservoir. Amanye la amalokishi hayi amanzi kawakho.
Njengenhlanganiso libona ngani udubo lwamanzi lolu lungaqedwa njani?
Nangu ke thina sifisa ukuthi i-council ikwenze ukuze amanzi angabili hlupho kusasa. I-council ibambisane lohulumende singathi i-central government. Kakuqediswe ukulungisiswa idamu legwayishangani leliyana ngoba yilo elingenza ukuthi abantu bakobulawayo bathola amanzi esingathi khona khona yiyo i-long term measure. Kodwa nxa sikhangela okusemaduzaneni lapha sithi thina i-city council kayiyelungisisa amadamu laphana ngoba kade sisikhangele ukuthi izulu line. Amadamu kagujwe kuhle laphana konke lokhana kanqawula botsheketsha laphana khishwa inhlabathi leyo zokunxa amadamu egcwala agcwale kuhle. Sibe sesithi thina okunye vele kwakuhluphe amanzi ukuthi angafiki kuhle ebantwini ukuthi amapipe asuka kwamanye amadamu mancane kakhulu. Kabafaka amapipe aqatha azakwenza ukuthi amanzi abuye ngobuningi siya kuma-reservoirs labo criteria lawo magwega abayi babafida amalokishi amaningi lapha kobulawayo. Sibe sesiphinda sithi khona khona i-council kayicabange ngaphandle kwebhokisi. Lapho kulezibhorani khona kungaba njani bafaka ama-solar pumps ukwenzela ukuthi kube sokufakwa la majojo tank laba esingathi ngama-water kiosks. Kwenza ukuthi vele kuhlale kusazakala ukuthi endaweni enje lenje 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 sokulama-water kiosks apontshelwa ngama-solar ngoba kulezi insuku zanamhlanje i-technology khona yokuthi amanzi apontshwe ukwenzela ukuthi abantu bangathwali nzima. Singaba la majojo tanks lawo besingathi ngama-water kiosks apontshwa nge-solar izigaba ngezigaba emalokishini lemalokishini. Uzafika ukuthi vele lanxa sokulodubo lwamanzi abantu balethemba lokuthi bazawathola ngapi.
Udaba lwenu lokumangalela ikhansili phezu kokufa kwabantu eluveve ngemva kokunatha amanzi angcolileyo solungaphi lona? Njalo udubo lokugula kwabantu eluveve lona solunjani?
Udubo loluveve kulezi nsuku solunganeno soloku kwabantu baphakamisa ilizwi uhulumende laye wasondela laphana labantu becouncilini bagcina begijigijima besiyafika khonaphana hhayi kwangantu akuba nganeno. Kodwa-ke esuka sikunanzele ukuthi uhlupho lwamanzi lolo lukhona kulezi nsuku olwenza ukuthi abantu bavayelwa amanzi isikhathi eside. So kungenzakala kuqhamuka omunye umkhuhlane futhi ngoba abantu sebesikha ezihotsheni lezi ezilamasuwa. So kungenzakala-ke abanye bagcine bewanathile futhi amanzi ahlangane lengcekeza enjengale yadala uhlupho eluveve. Ngokunjalo-ke inhlanganiso yethu iBulawayo Progressive Residents Association kuyazakala ukuthi ahambe enkantolo ihambisa lolu daba emthethwandaba. Khonokho-ke lolu daba lokhu lusemthethwandaba sikhuluma nje amaloya ethu aphezu kwalo udaba.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le kobulawayo. umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwethula umbiko wakhe emhlanganweni womanyano wamazwe womhlaba United Nations General Assembly lamhlanje, lapho akhangelelwe ukugcizelela ukuthi izijeziso ezetheswa eZimbabwe ngamazwe aphetheya zethulwe. Umphathintambo kahulumende obonanga ezobudlelwano lamanye amazwe uMnumzana Sibusiso Moyo uchayele umongameli Cyril Ramaphosa weSouth Africa ihlombe ngokucanda indlela ngalolu daba kulo mhlangano ngomvulo. Umongameli Ramaphosa yena ongumgcinisihlalo weAfrican Union utshele lumbuthano ukuthi ngempela kufanele izijeziso lezi zesulwe kanye lalezo ezetheswa eSudan ukwenzela ukuthi amazwe lawo mabili enelise ukulwisana legcikwane lecoronavirus engelampambaniso. Abaphatheka kulomhlangano basebenzisa omabona kude njengoba kungahlanganwanga mathupha esigodlweni seUnited Nations eNew York khonapha kweleMelika njengenhlala yenza minyaka yonke ngenxa yegcikwane lecoronavirus. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana abekezela amaduma afuzwayo ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Khozi sibili qiniso likhona ayikho enye into enkulu umongameli akhangela ukuthi ayikhulume efika eUnited Nations General Assembly ngomabonakude i-virtual meeting yabo le ngaphandle kwayo le ndaba yama-sanctions. Indaba yama-sanctions isiyirekhodi liyana eyakudala ethi ngaba le-scratch ifika ime ndawonye ingadluli. Angiboni ukuthi kusase yinto entsha abantu abangafuna lokuyilalela. Hayi, ngenxa yokuthi ama-sanctions angikhona aclear alama-conditions abekwayo ukuthi ukuze kukhitshwe ama-sanctions kumele kwenziwe lokho lalokho lalokho, kodwa kube lokho kukhulu ukuthi awakhitshwe ama-sanctions lokho kuthiwa ayenziwe kwenziwe ukuthi ama-sanctions akhitshwe kungenziwa akuncedi. Sizakhuluma sikhulume sikhonkothe sikhonkothe kodwa kungaphumi lutho.
Sibonile umongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa emhlanganweni ofanayo laye egcizelela ukuthi izijeziso ezetheswa eZimbabwe zethulwe.
Umongameli uCyril Ramaphosa ubekhuluma emeleli Africa Union njalo usikhathi eside esidluleyo izinyanga zena lezi bebelo kukhulumisana thize njengoba besitsho bobabili lo mnumzana lo umongameli uMnangagwa. So ngobudlelwano babo lobungane babo ube ngeke akweqe ukuthi akukhulume, kodwa nje layo phonga ukutsho edlula okungela sisindo ukuthi nje ukukhulumele ukuthi kuthiwe ukukhulumile. Of course ukhulumende wethu enjalo uyayithathela phezulu ukuthi South Africa lo mongameli uMnangagwa ukhulumile ukuthi ama-sanctions eZimbabwe akhiphe. Batho okukhulu ukuthi asilungiseni indaba eza sihlale singaphansi kwama-sanctions nothi kube silokhu esikhuluma ngawo kuphela.
Kambe yena umongameli Mnangagwa ulindelwe ngendlela okwakulindelwa ngayo owayengumongameli uMnumzana Mgabe nxa eseza khuluma?
Usizo olukhona ukuthi abantu kabafani, ngeke basabafana abantu. And ngesiqiniso kesivile sikhona hayi kuzasithatha isikhathi eside ukuthi sithole umuntu owazi ukukhuluma nokukhuluma ebekekile ethole ukwesatshwa lokuhlonitshwa njengoba senziwa ngumuyi umongameli Mgabe. So ukuthi siqathanise umongameli uMnangagwa loMgabe kunzima. Namboni sibili ukuthi abantu bangasukuma eUnited Nations ngendlela ababesukuma ngayo nxa uMgabe sesiyakhuluma ukuthi balalele ukuthi umongameli wethu omutsha sekhuluma. Kuzamthatha isikhathi ukuthi abantu baze bamuzwe njengendlela umongameli uMgabe ayebabemlalela ngayo. Hayi, angiboni sibili besiba lofutho lonalolo. Kuzaba nje lofuthwanyana lena lolo ngoba uzasuka ngapha ezweni lakithi. Lamanye nje amabili amathathu kuphelele khona lapho.
Lo ke umnumzana bekezela amaduma afuzwayo ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Yabo! Kwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ivela kumaphephandaba achiyeneyo. iphephandaba lobulembu beinternet elezimlive.com lithi odokotela bethesa uhulumende icala lokuqinisa izimiso zokuthola imvumo yokusuka elizweni. Iphephandaba lobulembu beinternet elezimbabwe.com lithi umthethwandaba weHarare uzethula lamuhla isinqumo sokuba unkosazana Joanna Mamombe OMDC Alliance ahlolwe na ngabodokotela ababili bakahulumende ukuthi ngempela uyagula na umkhuhlane wengqondo omehlula ukuthi athoniswe icala lokuqamba amanga ukuthi wayethunjiwe. Sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Sanibonani basakazi abahle, siyabonga umsebenzi wenu omkhulu eliwenzayo kanye labathwakazi jikelele. Bakithi ngicela kudala lezi zinyanga ezintathu ngezine ngasangena emoyeni, sengadela ngoba ngabona ngani liyasikhitha alifuni ama-audio wethu, kodwa ngithe ke ngilahlele amancane nanga. Ngicela ke licubule indaba leyi elisibuzele ukuthi kanti intekele izindaba zenu, indaba ngazikhuluma ngomango weGwanda, sebajawundeni eGwanda, kodwa ngaze ngizintethele indaba ithi ngisemakhalane neblood. Kuyikuthini lokhu? Kuyikusikhulisa mbe kukusidelela. Thina abantu abaningi seGwanda somajawunda asikwazi ukuthi ijawunda into bani, kungani kanti sibizwa amajawunda? Ngicela impendulo yakho lokuthi lesibuzele intathele izindaba zenu ukuthi leli bizo nxalo intathele izindaba zenu ezo singamajawunda indaba zigoqela lathi sahlala sabizwa amajawunda singazipha ijawunda intobani, akusisidelela khonokho na kubumbani phakathi kwabantu. Ngiyabonga
Mr. Chamisa, it's over in MDCT, it's over Gizu, it's your chance. MDC Alliance Chamisa. People know your name. Know your name. They know your name. Kuba pete. Have a chance. It's your chance. This is your chance. So I say, okay. Take care of whatever you want to take. My party is MDC Alliance Chamisa. That is the people's party. Who's going to take your name?
The action is Zabo. Abazenza ngathi abantwana be crash. Abantu behla ngaphansi beyifuba kuzuthi. Ngoba yiza iyasebenza nje. Kuzibasa la beyifuba. Nobody is going to vote them. Abayibheki lonke. As to win. Kule nto abantu abangayiqaphele. Bezafaka ihlazo bakhuphe umsora komeji. Bazasala beyifuba. Abantu bonke bebadizithile. People watching them. Babahlela nje.
Salibonani bantu be-Studio 7, ngalibingelela lonke. Umbono wami nge-MDC kamakhuphe, ngiyibona ivele ingayisiyo i-MDC, ngizibonela nje izano. Abantu nxa bengananzeleli ukuthi izano, bazadlalisa amavoti besithi bavotela MDC kakhuphe. Ukhuphe uthengisa isizwe seZimbabwe. Akathembakalanga, sesibonile konke okwenzakalayo. Mina umbono wami nge-MDC kaChamisa, ngendlela sokubangiswana ngayo ivizo elithi Alliance, ngibona ukuthi uChamisa ngayimi, ngabe ngiyatshintsha ivizo kuphela, kuphele lokho, ngifake elinye ivizo. Abantu abalandaba le vizo, imuli yeZimbabwe kayilandaba lebizo elithi Alliance, ayilandaba lo mdulo okuthiwa yiMorgan House. Abantu beZimbabwe bafuna ileadership eqondileyo engelabugwerekwere. Angatshintsha ibizo kambe elinye ibizo, bazamvotela kuphela abantu. Uzawina kuphela ngoba abantu abavoteli ibizo, abathandi ibizo, bathanda umnikazi webizo. Akatshintshe ibizo kuphela, kuphele lokhu, ngoba dingeka ukubangiswana kwamavoti ayabe votwe ngabantu. Bazamthathela wonke ngoba i-MDC khuphe ilosekelo. I-MDC Alliance ayilasekelo, ayilandawo lapho eceba khona ilalelwe kusobala ukuthi iMDC kakhuphe izano abantu beMDC Alliance bayahlukuluzwa benziwa konke okubuhlungu asikaze sizwe ngisho kwelanga elilodwa kuthiwa kulomuntu weMDC kakhuphe ohlukuluziweyo. Bonani bantu beZimbabwe ukuthi lithengiswa njani ngumuntu ongumama.
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kesikhangele esivela ngapha kwele Melika. Inkulungwane zabantu zingene ezidaladeni zeMelika izolo zitshengisela ngemva kokuba umthethwandaba ufumane amapholisa amhlophe angena endlini kankosazana Breonna Taylor edolobheni leLouisville amdubula wafa ekuqaleni komnyaka. Abantu emadolobheni abalisa iNew York, Washington, Louisville lamanye bangene ezidaladeni vela mabhakane alotsho ukuthi kumele abadala icala lokubulala bajeziswe. Iningi labakade betshengisela ngabamhlophe. Kolunye udaba, iziphathamandla zempilakahle bezisethula imbono yazo ngemizamo yokulwisana lokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus edale le-The House. Ingcwethi lezi zivumelene ukuthi azisoze zethule ijekiseni yokuvimba igcikwane le-coronavirus nxa zingasuthisekanga ngalo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, unkosikazi Priscilla Ndlovu. Saqala ngokumbuza ukuthi umumo wegcikwane le-coronavirus unjani edolobheni le-Seattle esigabeni se-Washington State lapho ahlala khona.
Igciwane eWashington State kuloko kungelamehluko abantu baloku besebenzele ezindlini. Ama-restaurant lezinye izindawo sezavalwa, sezavulwa, but abantu inani labantu abangabandawonye liloko liphansi. Lezi ndawo zokudlela nje, indawo zokunatha utshwala ziloku zivalwa masinyane ngoba bathi abantu laba abezokuhlanzeka bathi kungcono ngaleyo ndlela ukuthi abantu bananzeleli ukuthi banganathi baze bakholise bakhohlwe lokulandela umthetho njengokufaka ama-masks. Lokhu sifaka nje ama-masks lapho siyakhona, abantu kabavunyelwe ezitolo ukungena ungelayo. Lezitolo zilama-sanitizer bami phandle, nxa ungela ungafika ukhohlwa i-mask bayakupha ukuthi ugqoke ungangena esitolo. Ngeke ngalalela nje indaba kulezi nsuku. Kulamaviki edluleyo abantu abafive inumbers abo besezehlile, sezisehla labatholakala beligciwane. Kodwa kuyona le iviki yona le ngisitsho nje ephele izolo bese kuqalile futhi bathe khona iviki yona leyo inumbers abantu abafilewe zikhwelile mbishana, lama infected zikhwelile mbishana, labafayo lazo zikhwelile. Lapha isikolo angathi engiwizwileyo engikwaziyo ngaphandle kwama-private schools abalama-control lama-facilities abo, abantwana abalokhu befundela baqalisa nje, asebeqalile bafundela ngikhaya, kakulamuntu ohamba esikolo.
Kuyathembisa na ukuthi sisiyafika isikhathi sokuvota kuyabe sokutholakele iJackson yokuvikela lo mkhuhlane we-COVID-19, kumbe yikufisa nje kukamongameli Trump okungasoze kufezeke?
President Trump ukhuluma ngowakhe umbono ukuthi iCovid kwelanga yathi khona in 2 weeks kuyabe sokule vaccine, wathi singaba khona before elections ebese sithi ngaba khona after elections. Mina sengufundile ngakunanzelela ngo Trump ukuthi Trump uyakhuluma izinto andinxa ekhuluma yabekwazi ukuthi ukhulumelane njalo ukhuluma lobani ufuna zone zani iziphuphu ezasala ziloku ezimlalelayo ama supporters akhe ukuthi angaza khuluma ukuthi khona ngiyenze lokho ababuzi. Kungani kumele ukuthi silalele ukuthi Trump asitshele ukuthi vaccine zaba khona nini kulokuthi silalele inhlanganiso labo dokotela lama company wona lawo ayenza ama Jackson bathi bona i Jackson izaba khona mid next year, omunye uthe April, omunye wathi July.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. ubekhuluma le studio 7 ecingweni esedolobheni leSeattle esigabeni seWashington State. Zimbabwe ehamba no Master AG yena oka Jerusalem aphela ingoma ithiwa yona Melody singakagqili uhlelo lwethu lwanamhlanje wathi esikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Inkokheli yenhlanganiso yamatitshala e-PTUZ ikhangelelwe ukumiswa imithethwandaba namhlanje phezu kodaba lokutshengisela nyakenye. Udubo lokusilela kwamanzi luya lusiba lubi kakhulu kobulawayo, njalo sekusesatshelwa ukuthi kungaqhamuka imikhuhlane efana lekholera. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-internet ku-www.voandebele.com.